kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhuluma nje ngisela kufaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-e ama-orders lapha la kuma-airport, ba-check-e thoroughly babone ukuthi abantu laba abalayo yini i-coronavirus le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela se-ekhezi kosigangatha. Sibe sesihlabela umusic wethu sise-South Africa endaweni yase-Pretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa ubekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abengokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula uMnangagwa watshela uZulu eqinisile, esithi nqa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. UMnangagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wehlulekile kuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kubikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelesile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Wale sebefike endawo lapho sathola ukuthi bezagcwala amapholisa njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselelwanga ukuthi sikube nokuphikisana. But hayi, kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye besebenzisa umsebenzi dawura lowo msebenzi ngabe siwenzile ukusiwelele. Sizabuya sithindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele emuva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa elabalandeli abaningi abalandeli bakhe bajoyine uMnangagwa, bazama ukuthi ngelo uMnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza lo uMnangagwa.
Lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje olokuhlanyela izihlahla loku ukugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Yeah, sohlelo olumayo kwaphela sikhangela ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluqakatheke kakhulu lokuthi silungise umumo welizenjalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu oluvele lwasungulwa ngu-President Samisa.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
Umongameli ubengazange alungisele nalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona, wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba lempumela enhle kakhulu, njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.
Hello, ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana uBhadamoyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle lwe-World Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso ze-Tourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lwe-Zimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla ze-Council ye-Victoria Falls zitshele i-Studio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempilakahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Lawrence Ndiweni, usomabhizimusi olenkampani yezethekeleli e-Victoria Falls.
Kube la ma-cancellations amaningi kakhulu because of this thing, because we are expecting a lot of visitors. Lakithi kumawethu ama-clients lathi kube la ma-cancellations, kuphela abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngi-retire e-councilini, then I opened my own company ye-tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumende ube lomhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani wona la.
Ukuhlela mhlawumbe njengoba kuyinto enganiswe sentsha. Kwengimane khona bevuya ukuthi bazositshela ngakho, but in the meantime engabe ngasi address yesibe khulume nje kuphela bafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-checkwe kuma-borders lapha la kuma-airport, ba-checkwe thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le.
Ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi?
Kweyami company kube la ma-cancellations afika almost 10 or so. Singazi kule ma-big company but ngelabo baqala kuthuthi kube la lot of cancellations. Atele group of 50 ajongele ibuye. Siyakhansela ayisabuyi ngenxa khonokho. Sebathi hayi because of this coronavirus sebekhanselelile, postpone their journey bazositela in the later date. Sembe abantu abavela ngaphesheya because yibo vele sitila labo kakhulu. Abantu abavela ama-Americans, Australians, ngathi all over the world, the makhiwa abuye.
Abevele lokhu ebuya?
Ade lokhu bebuya mpela.
Lanxa kungela magetsi lamanzi kwesinye isikhathi?
Ya, udubo lamagetsi yiyo ade lusafektha kakhulu, but hayi. Most of the companies, the Islamic generated software for internet and the moment it gets to a punch, we suggest the Islamic generator, but the software affected the Kulemanzinova, the Amanzi, the Islamic generator from the river and to the our purification plant where with us. There's a lot of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Hello ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le eFolos.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave
La kusho ukuthi waye 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olo International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga ayidalela eParliament lamakansila bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Alonyaka indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma ngeequality. Sinibona ukuthi amalungelo abo mama ayanakekelwa. Iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama. Singakhangela ngaphambilini omama babengavunyeli ukusebenza, babengavunyeli ukuvota, yonke into kwakuthiwa ngekababa. Khathesi amalungelo abo mama singathi sesilawo. Kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi umzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiswe omama labo baba balingane.
Ukansela wakobulawayo unkosikazi sikhululekile moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ilanga lethu liqhakathekileyo ngoba siyabe siselebrate ukuqakatheka kukamama njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni ukuthi omama izikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama siyithe esizinyathezelelayo esinyathele omunye umama lokuhlala sixabana singomama asifuni ukubona omunye umama ephumelele.
Khathesi kunje edale lePhalamende omama esingathi bala ama-constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kumaposition onalawo akulabo baba njengoba sisithi sifuna 50-50 ngongcono beyi 50-50 nje ePhalamende singu 210 singatho mama maybe abayi 105 labo baba babe 105 sesingakwanza lathi uthi singomama sibe le voice ethu uthi lathi kwesikhathi kolinye ilanga sivuke iParliament ibuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idale leParliament lilabe sifazane abafika amachumi amane lanhlanu i45 labangamachumi ayesithupha abalezihlalo zabo mama ezingancintiswayo as a proportional representation kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo unkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo. Ingxele ngaba yiholiday ukuthi njengabo mama sikhuthazane siqinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kusiqa sokungamachumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe ezomnotho ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningobathabile Masuku.
Siyabonga bathabile lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho eziningi sokwedlule iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle komnotho kwelizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeGatswe Sisterhood emela amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi sibona okuhle buhlungu wenhlanganiso ye-hashtag Whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye, most of them, because abama STIs ngakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona, abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuya test athola ukuthi kungabe kulegcikwana litholile kusuka kube nzima, ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhyana, ebesecine sedevelopa imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchelisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bechiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like area engengayikhuluma eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asila nyanga sivela khona. Sithola abantwana besitha basakwanisa ukuya esikolo bengaba ngama dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona la ama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazibekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselijiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba khona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31 percent kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi insuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthatha ukwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa inkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana behluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020, Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lwe live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezetheswe ezinye eziphatha amandla zezanu PF ama sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane, isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane lecoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athobaminwembili i-8.3 billion. Kulinyazwa abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarber Fields kobulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo wekhafu lenqikilana lelakwele Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ukhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano oqhubele iziphatha amandla zekhansili yakobulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasuthiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields.
From what I've seen, everything is moving very well.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhangelele ukuba kuzathi kufika usuku lwethoba munye omunye umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalaba abaphezu kwawo. Nxa singakwenelisa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarber Fields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarber Fields yona ithathelwe ilungelo lokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba ikhansili yedolobho lakobulawayo okuyiyo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali, kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kweleZimbabwe abeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho osekwenzakele kwinhlanganiso yeCAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso yeCAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sekumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Ngolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday madali, kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday silo tabane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7 elandisa.
Iqembu letatani valoyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lahlele thula idlalate lalo lakuqala elithi impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi uzinuke amakhwapha. Nango umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela ekhezi kwesigangatha. Sibe sesihlabela umusic wethu sise-South Africa endaweni yasePretoria.
Idlalate leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idayi, Ontando Kayiphikiswa kanye lethi Nkosi Yami.
Sikhuluma ngathi sidlambile madoda. Chichi!
Litholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi ukuthi basithinte kule nombolo ethi 078-950-5568.
Likhumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe.
Uhlala ujabula mihlayo kusidimali yegazi.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubatshiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ukuxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi express ngale.
Ngikhulekela abansondane yokuthi baphenduke bona beshiye umhlaba. But we say it as it is.
Siyabonga ntungameli obexoxa ke le Tatani Valoyi Express sebesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu emzini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sidibeneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.